So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ona mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 18 kuLwezi 2022 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inkantolo kamantshi namuhla yehluleke ukuhluza isicelo sesiphathamandla sebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yebheyili ngoba amandla kagetsi ebengekho. Uzulu weZimbabwe uthukuthele phezu kwesehlakalo sokudlwengulwa komntwana oleminyaka eyisishiyangalombili 8 osezithwele njalo osesalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Abanye ababambana lebutho esitaladeni ngosuku lwanamuhla ngo-2017 bejabulela ukugenqulwa kukamgabe embusweni bathi sebezisola kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla wehluleke ukuhluza isicelo sommeli wezengeza West edale lephalamende olilunga lebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail ngoba amagetsi ebengekho. Usikhala ukweze isicelo lesi kakutsha kulandela ukukhululwa kwamanye amalunga e-TRIPC ayebotshwe lawo alitshumi lanhlanu kunyanga kanhlangula besetheswa icala lokuphehla udlame enyathime. Abanye ababebotshiwe laba abagoqela umeli weChitungwiza North ePhalamende umnumzana Godfrey Sithole yena okhululwe ngebheyili kumaviki amabili edluleyo. Kuthi abanye abalitshumi lane bakhululwe ngeviki ephelileyo. Umthethwandaba ulahlile uhlalile wahluza isicelo sokuthi usikhala la yakhululwe namuhla, kodwa abatshutshisi bathe udaba lolu belungeke luqhubeke ngoba kungekho amagetsi awukuthi balayithe imitshina yabo yokuthapha konke obekwenzakala emthethwandaba. Umantshi uvumelane labatshutshisi, kodwa amaqwetha kaSikhala ebekuphikisa lokhu. Umantshi uthe udaba lolu soluzahluzwa ngokugcweleyo ngomvulo. Umnumzana Sikhala usedlulise inyanga ezinhlanu evalelwe ejele leChikurubhi Maximum Prison. Namuhla lusuku lapho abantu abanengi abangena khona esitaladeni betshengisela emadolobheni amakhulu afana leHarare lakoBulawayo besekela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe libutho eminyakeni emihlanu edluleyo ngo-2017. Abanye baqabula amasotsha bewabonga ngazo zonke indlela, kodwa abanengi sebezisola besithi owathatha isikhundla sikaMgabe umongameli Emmerson Mnangagwa ubusa kubi ukwedlula yena uMgabe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 ukhulume labanye abaphatheka ekutshengiseleni lokhu bethakazelela ukususwa kukaMgabe ngamasotsha abathi sebezisola kakhulu. Omunye wabo ngumnumzana Mthulisi Maphosa, yena othi lanxa uMnangagwa labanye bakhe kuZANPF bathembisa abantu izulu lomhlaba, impilo isinzima okumangalisayo, nanku umnotho uqhubeka ugugudeka njalo lamalungelo engahlonishwa ngemfanelo.
Emasoni Mnangagwa akula into aseyenzile engcono ngoba impilo kahle yethu lokhu isehla ngelanga. Wonke amayuthi akusela msebenzi, akusela kudla so ukudubeka kuphela yikho libona sokugcwele ama drug addicts abantu abasebenzi yenzo kwedakamizwa ngoba kusela msebenzi eminingi nxa ya ID umgabe ubengcono imbona saphambanisa ukukhipha umuntu wayemuhle
amazwi kamaphosa agcizelwe ngunkosikazi Audrey Maseko naye owaphatheka ekutshengiseleni lokhu
halo mkhokheli okhona kathesi umnangagwa kusukela ngo-2017 engena kuze kufike namhla akula change ayenzileyo instead yena ubulele ilizwe wathi engena yena wathembisa abantu ukuthi ngemva kwe-100 days uzatshintsha umumo welizwe kodwa into ayenzayo i-100 days ingakakwani wayesetshintshile umumo welizwe in the sense yokuthi wahle wenza kwaba wesi ama-prizes ezinto ayakhwela ukudlula lokhu ayayikho khona akulanto eguqulekileyo ngesikhathi kulo mgabe kungcono ubekathi khona ithukela kayehle into okuthiwa yi-price control kayisekho kathesi lo lalo usithengisela ngentengo yakhe ayifunayo
umsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla babesasa yi-MDC Alliance njalo babethemba ukuthi ukususwa kwamgabe kwakuzaletha inguquko kundaba zomnotho kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo kazulu kodwa uthi lelo themba laphela eboyeni njengezithukuthuku zenja
abadala bathi umntwana wenyoka yinyoka yikho ke kuba nzima uqathanisa abantu laba ababili umoya omgabe lo Mnangagwa ngibona ngani uMnangagwa waba yi-student kamgabe for almost over 40 to 50 years ngalokho ngibona ngani umntwana wafundiswa ngumgabe yikho ke sehlanganisa lokhu wakufundayo lokwakhe isikhathi esiningi uba yingcitshi uwedlula utitsha wakhe ngokunanzelela amalungelo abantu nama-human rights ngibona ngani kuyafanana ngenxa yokuthi akulabubelo
kodwa ilunga le-ZANU-PF umnumzana Munashe Mdudza uthi labo abathi umgabe wayebusa ngcono kulo Mnangagwa bayaphosisa
thina kwebandla le-ZANU-PF umongameli wethu ucomrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile kathi isikhathi sokubumba isikhathi sokubambana ende isikhathi sentuthuko uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo amazwi kamongameli wethu president Emmerson Mnangagwa ukuthi asenzeni ukuthuthukisa ilizwe asibambaneni njengamajuba siyakhe ilizwe lethu siye phambili
ukutshengisela okwenzakala ngosuku lwanamhlanje ngo-2017 lokhu kwenziwa ngesikhathi umgabe lokhu esala ukwethula umbiko wokuthi usesuka esihlalweni lanxa uhulumende wakhe wayesegenquliwe libutho njalo laye esihlala ehanqwe ngamasosha uMnangagwa yena wayelokhu ekwele South Africa lapho ayebalekele khona ngemva kokuxotshwa uhulumende ngumgabe sithi wayezama ukumgenqula wathatha umbuso ekuphendukeni kwakhe uMnangagwa njalo wathembisa ukulungisisa umnotho welizwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu okuyizinto abanye abathi azikafezeki ngimele isitudio 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu
uZulu uthukuthele phezu kokudlwengulwa komntwana weBindura oleminyaka yokuzalwa eyisishiyangalombili 8 wazithwala njalo osesalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Amapolisa athi abophe abasolwa ababili phezu kwaleli hlazo. Umbiko lo uza ngesikhathi inengi lilokhe likhuza umhlola phezu kwesehlakalo somntwana oleminyaka efanayo owadlwengulwayo laye obelethe ngeviki edluleyo kobulawayo. Kulomunye njalo ntombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa 17 obhubhe ngemva kokubeletha amawele kobulawayo kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza, uNkosazana Magodo Ngamahlangu.
Udaba lokudlengula abantwana lwandile kakhulukazi kulalokhu sikubonayo, esikubona kulutshwane kakhulu. Kungani ngisho njalo? Ngoba thina njengenhlangano seyehoza sena emisile ukuthi khona siyenze i-questionnaire adibuza ngo-2020 ukuthi abantwana lockdown eyiphathe kanjani. Abantwana bathe bahlangana lokuhlukunyezwa kwamacansini kakhulu ngesikhathi elockdown ezindlini kuhlobo nakumakhelwane nakumasikadi groups laba abasada khona bevota kuba la bantu abadala ababa-offa izindlu besethi ngabadlengulawa mamastadi groups nalawa. So esikubonayo singathi yikwengula kwalokhu ucwaningo esilengileyo njengehoze esisengisa ukuthi khona abantwana bayahlukunyezwa kakhulu kaze ngokwamacansini. Ngoba isikhathi esiningi abantu baqeda isikhathi ngenxa yohlupho okungamkihle kwezemnotho, abazali bayasabalala bayedinga ukudla, bayedinga iy'ndlela zokusiphisa nesikhathi abantwana basala bebodwa. Kube sifika lodubo lamanzi. Udubo lamanzi kukhangela ukuthi abantwana abangamantombazane bayahlukunyezwa kakhulu ecansini khona pho nxa befuna ukuthethela ama-favors okuthola amanzi. Into ekwenza abantwana bahlukumezeka kakhulu kobulawayo bengaphandeni lapho babekhala ngisempingo ukuthi khona sebehlala bebodwa emakhaya, abazali bahamba bayeyeketa baye ngathi ngathi zama ukudina imali. So abantu abethu bakhesi basengozini, baya-expose kakhulu kwindaba zokuhlukunyezwa kwamacansini.
Abadlwenguli, ngokwazi kwenu Mahlangu kumbe ngokuzwa kwenu ikakhulu kuphenyo othi lalwenza, abadlwenguli laba izihlobo kumbe ngabantu nje?
Abadlwenguli kakhulukazi singathi ngocwaningo salenza lakhe athole ukuthi khona about 65% abantwana babesibadlwengulwa ngikhaya ngabantu abahlobane nabo. Then another 25% babekhuluma ngokuthi lapho abakha khona amanzi abathunywa khona ezitolo besiyalanyela empuphu kumbe ngaphingaphi lapho kule okuhlangana khona umphakathi kwakuhlangana khona nokudlwengula lokho. Then another 5% yakhuluma nje ukuthi hhayi ngomakhelwane khonapha esigabeni nje kuyathi iyatholakala, but iningi langikhona kwenzakala ngekhaya ngabomama bayathika bakakhulukazi behambe besiyadingaukuze bayathengisa bazekutheni bayeni kwenzakale lokho lalokho. Lokunye futhi esanyanzelelayo kwaba about 3% yakhuluma ngokuthi khona nxa kuleyo mfa ngekhaya kho badlwenulwa khona sikhangele sobuse sikhala kusela mntu ekhangele uthawutelele kube leyo mfa. Sezithiwa mna sengihlala ikhona something ngihamba sengishiya abantwana bebodwa ithuba lokudlwengula khona lokho.
Unkosazana Makoto Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana, i-Women of Zimbabwe Arise, woza. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lona oluhlezi luchothozwa ngabanye besithi alwethuli amanani aqondileyo ngezomnotho lokunye okuchiyeneyo okuphathelane lenhlelo zikahulumende luthi solusebenzisa imitshina yakulezi insuku ukuthapha ulwazi okuza kwenza luqhube kuhle umsebenzi.
Umqondisi wezinstat unkosikazi Farai Ndlovu wethule amazwi lanamuhla emkhosini wokunanza usuku lwe-African Statistics Day oqhutshelwe kobulawayo. Izinstat ihlezi isolwa ngabaningi abathi amanani awethulayo afana lawe-census kumbe ukubalwa kwabantu kanye lawokuwa komnotho i-inflation kavezi iqiniso, ngoba lolu gatsha luphoqwa nguhulumende ukukhuluma lokho akufunayo. Abaningi bayisole kakhulu phezu kwempumela ye-census eqhutshwe lonyaka eveze ukuthi izigaba zemaNdebeleni zilabantu abalutshwana kakhulu. Kodwa uMandlovu uthi ugatsha lwakhe lusebenza lenhlanganiso zamazwe omhlaba ekuqhubeni umsebenzi wabo, ngakho uthe abazibumbeli impumela yemisebenzi yabo.
Okay, so thina njengeZimstat siya advancer or we are modernizing our operations. Sesiqala ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthi senze imisebenzi yethu yensuku ngensuku. Thina imisebenzi yethu kaninginengi iwuhamba ezindlini sisenza ama-surveys, sibuza imibuzo mayelana ngezinto ezithile. So ukuthi sikholekthe idatha yoneyo sesiqalile ukusebenzisa i-technology yakulezi nsuku kumbe imitshina yakulezi nsuku.
Ekhuluma emkhosini ofanayo emabhalane wedolobho lakobulawayo, umnumzana Paul Nyoni uthe ilanga le-African Statistics Day liqakathekile ngoba isizwe esingelalwazi ngokuhleleka kwaso silahlekile.
Umsebenzi wayo yikumeja i-economy yeZimbabwe, yikumeja abantu bakaseZimbabwe. Kusasa asoze zivuke sithina kula sikolo ngoba siyakwazi. Basitshelile vele ukuthi omama bangakhi, balabantwana on average abangakhi, siza kuba labantwana abangakhi next year. So thina zayenza ama-plans ethu in anticipation of i-growth level. Singela information leyo kusho ukuthi even izikolo ziyashota, izibhedlela zizashota. So you can tell me now, this is a very important exercise eyenzwa iZimstarts, eyenzwa iAfrika yonke jikelele, sibe kwazi ukuthi vele sibangaki thina ama-Africans. Xa ulungisa something kusho ukuthi wena you can project uzathengisa okungakanani. Ithiwa i-marketing. I-marketing, you need to know ukuthi kula bantu abangaki.
Unkosazana Britta Sibanda ofunda eMpophoma High School uthi ilanga le-African Statistics liqakathekile ngoba ufunde okuningi okuzamnceda ekufundeni ngezamanani. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena obemele abekhona emkhosini lo uthumele umbiko obalwe ngesinye isiphathamandla sikahulumende. Kumbiko lo uNcube uthe ukuqoqwa kwamanani ngemfanelo kuqakathekile kunhlelo zokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. Ilanga le-African Statistics Day linanzwe ngaphansi kwendikimba ethi Strengthening Data Systems by Modernizing the Production and Use of Agricultural Statistics, Informing Policies with a view to improving resilience in agriculture, nutrition, and food security in Africa. Nimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ele-Uganda ngeviki ezayo lizathola amajekiseni okuvikela umkhakha womkhuhlane we-Ebola oqale ukubonakala kwele-Sudan. Amapholisa kwele-South Africa athi asebophe isigebengu sakwele-Israel ebesidingwa yilelo lizwe phezu kwamacala aso. Live Talk lamhlanje sixoxa ngezehlakalo zokudlwengulwa kwabantwana kulandela ukuvela kokuzithwala kwabanye babo ababili abaleminyaka isishiyangalombili kuphela 8. Imbongi elodumo njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association umnumzana Albert Nyathi uthi abantu abanengi kabasahloniphi umsebenzi wabaculi ngoba bengafuni ukuthenga umculo kodwa bethakazelela ukuphana amadlalate ebulenjini be-internet. Uthi ngalokhu abaculi balahlekelwa yinzuzo. Nangu exoxa logena Gumede weStudio 7.
Ngakuhambe kuhle mhlawumbe befuna urekoda lenyaka ngakuhambe kuhle ngomnyaka ozayo singarekoda eyangukuthi ama-resources atholakala na ngoba kathesi show ukurekoda sungakurekodi abantu esathiningi badlale ngayo babathukelane bathukelane hayi akho-ke kumele kube la ma-resources abantu kade bakhala behala ngokuthi umazimbaumazimbaumazimbahayi ngakhuluma laye ngangingalimami hayi sinyenza something manje-ke kuthi zakubona ngomnyaka hayi sendlela vele kungumajimi umalimazi uzabe ngibethela amazwi amabili amahlanu ngoba abantu kade bakhalela umajimi kodwa uthupe ukuthi impela abantu kumele sewengelela singachubelana ngkazembona abantu bekongukuthi befike sabe benika ishukela kumbe ndebeyesilayeni benikwa inkomo ngambone bezenga inkomo kumbe bethenga ishukela ngoba amahlamvu ngakho-ke ukuthaza abantu kakhulu njengo-chairman weZimbabwe Music Rights Association indinyora ukuthi le kuthiwa intellectual kuba inyizi ikabathi yomunye umuntu kumele uyithenge ingasebenzi mahhala
kulezi nsuku sokulezinye indlela labo abanye abanjengani abahlabelayo abasebenza indlela sokuthi bathengise umsebenzi wabo
hayi zona zokhona kodwa ke ngibona ngani bekungaba ngcono ngaba abantu abahlolisa ngoba ngikhuluma lawe nje semapha kulezi izwi abantu kuthela bekhe kamabi yonke indawo bekhe lokho kuthiwa kuzakushika kodwa ke
Umnumzana Albert Nyathi imbongi yelodumo ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association. Sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi iqale imidlalo yeFIFA Soccer World Cup eqhutshelwa kwele Qatar. Le midlalo isungulwa ngesonto lapho ele Qatar elizanqikilana khona lele Ecuador. Abalandeli benguqo eZimbabwe bathi bayimelele ngamehlo abomvu le midlalo. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Nesonto akubizwa ozwayo abantu abaningi babe bethe gwaqa phambi komabona kude sebebukele umncintiswano wemidlalo wenguqu owenkezo yezizwe zomhlaba. Omunye omelele imidlalo ngamehlo abomvu ngumgcinhlalo weqembu lenguqu leBlue Asset Castle BCC umnumzana Jerry Sibanda.
Ama underdogs kulama championship contenders especially team njengeBrazil njengikhangela isquad sayo sibuyele emuva sikhangela uRomario Ronaldo bedlalisa amaclip abo phele ngabona ukuthi hayi indlela abafuna ukwenza ngayo bafuna ukubuyela kuyenelani yabo CAF ngibona iqinile kakhulu kanti ke la iGermany iqinile ezabo Modric labo iqinile oCroatia asiwo mathimu alula but bakhangelela ukuthi mhlawumbe ze-Africa zingaba weak. They are very strong teams.
Umqeqeshi olodumo olokulolonga abafana abasakhulayo kwezenguqu umnumzana Ali Baba Dube uthi uhamba leBrazil.
Ngokubona kwami ngithipha iBrazil bona ngathi yiyo engathatha kumbe yakithi eAfrika iSenegal.
Utsho ngani ngalezi team?
Ngabayile ama-good players especially iBrazil, iSenegal ngale ama-good players adlala khona le mazweni overseas. IBrazil yiyo engathatha so. Argentina yayiwiniswa uMaradona Maradona wayedlala kathiimesingafani uMaradona.
Umdlali wenguqu olodumo edlala iqembu le-Highlanders usiza abantu khoza uthi amaqembu wonke akulumncintiswana angadelelwa.
Kulama-big countries vele okhangelelweyo ukuthi noma kunjani angayithathi iWorld Cup but sesake sabona kusenzakala over the years ukuthi kuba lama surprises ukuthi ngakhangelelanga like Croatia I think yafika kufinal the previous World Cup I think years 2 or 3 big. Yeah.
Iningi libuka ilizwe leQatar ngokuqoqala imidlalo khona kulilizwe elincane. Cosmas Thano Zulu ngomunye wabaqeqeshi beqembu lengezi Platinum Stars.
From all the time I've watched from the 70s World Cup, this is one of the best organized World Cup I've seen, taken from the documentaries I see on television. But I can tell you, I still think the big teams, the big countries like France, Brazil, Argentina, and Spain, I still think those big countries, Germany, once they get to the quarterfinals, I can tell you, any of those teams will win the World Cup.
Akwaziwa ukuba ele Qatar lele Ecuador azadlala njani ngesonto ntambama. Abantu bazalandela imidlalo le bezihlalele ezindlini. Kukanti abanye bazabe sezindaweni zokubheja. Ngiba nesizwe 7 igama lami ngeza Jesus Banda.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi we-house disco uVusumuzi Nkomo. Uhamba njalo ngegama lokuthi DJ King Boss ephethe idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi ozongiphatha kahle.
It's me, DJ King Boss. See you again.
Salbonan Balandeli, uzindawo zonke ilikuzo ekhaya ngibuya elupane esigabeni sasekana kumbe ejabhiwa ngaqala ngegospel ngo 2012 so kulo umnyaka ngiyezwa ngifisa ukuthi ngicule i-house disco kwafika kimi njengephupho iy'ngoma zama uzimamela kahle zingathi ziyawela ngapha ku-house zibuye ziwele ngapha ku-disco yikho kwanza ukuthi ngiwubize ngokuthi i-house disco ngoba uhlanganisa i-house le-disco
idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ukuthenga umculo wakho Nkomo kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Mina ngokuhlala ngiseGoli eHanju abangathanda ukuthenga ingoma zami laba lesifiso sokungiqhasa ngitholakala ku 0027 62973 7440 0027 code leyo 62973 7440 ku Facebook nguVusa Nkomo VUSAH Nkomo.
Abalandeli-ke ubatshiyela wapha amazwi?
Kakhulu ngicela uxhaso kubalandeli lokuthi lokuthengelwa ama-CD ukuze ngikwazi ukuqhubekela phambili. So siyalucela kakhulu uxhaso ukuthi lisisapote kakhulu balandeli bethu ngoba ngaphandle kwenu asilutho thina ukuze sibe ngabantu yini nina njengabalandeli ukuze sikwazi lathi ukuqhubeka silenzela umculo sisiya phambili.
Suka madoda DJ King Boss uVusumuzi Nkomo ehlabela ke kamnandi lapho esiqhibela uhlelo lwethu. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe Live Talk lingayikatshana kanti kusasa zikhona njalo eza kusihlwa. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo. Nkololo kwana wa matukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.